ibandla ele Triple C kumbe ngathi amabandla awe Triple C kumele ebekwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe lilizwe elilokuthula njalo lilizwe elilomthetho esingathi ngesingizi rule of law. Nxa kuyikuthi bafuna ukutshengisela kumbe ukudemonstrate kwabo abakwenze kube yinto abayenzayo semthethweni, abahambe bebhalisa emapoliseni bephiwe imvumo. Nxa amapolisa eyalile kuthi ukuthi abebona ukuthi lokho kuyaphambanisa ukuthula elizweni njalo kuyaphambanisa omakhelwane babo, nxa kuphambanisa omakhelwane amapolisa lemvumo yokuyala bethi hatshi into elifuna ukuyenza ayikho emthethweni sesiyalile. Ngakho ke bona bafuza ukuthi belandele lokho okuthiwa ngamapolisa. Amapolisa akhona ukuvikela ilizwe lokufaka loku-implementa imithetho efakwayo. Nxa ukuthi bona sebephula umthetho, hatshi kufanele njalo kulungile ukubana ubaba uPhasho ethathwe ebuzisiswa ngamapolisa ukubana injongo yakhe ngeyani, ngoba lapha kuseZimbabwe sikho Middle East, iZimbabwe ilokuthula okumangalisayo. Ngakho-ke sithi hatshi abakwenza amapolisa baqhubekele phambili besebenza kakuhle ngomthetho njengalokho bakwenzayo, besivikela laba abe-triple sibakhuthaza ukuthi umsindo wabo abahambe bewubanga le e-Congress yabo befike bekhethane khona ngale.